VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kuNhlolanja 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela eGugurahundi kuthiya abanye belethemba.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuphezulu akulanto eyaphambili. Kodwa uma abantu bekhulumisana satshengisana ukuthi kambe singathini.
Kodwa abanye bathi umhlangano kaMnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze.
Engingakwaziyo ukuthi kule-sincerity kumbeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani yaxoxisana labantu ebesethatha amaphilisi ezenza ukuthi umhlaba ucabanga ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswa yena engalungisi lutho.
Kusungulwa umsakazo wesisuthu esigabeni seMathebeleland South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuhlangana kukamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso eziphansi komanyano weMathebeleland Collective okwenziwe izolo kobulawayo kuxoxiswana ngendaba ezimqoka esigabeni seMathebeleland kuthiye abantu balesi sigaba belembono etshiyeneyo. Lokhu ngokwesibili ukuthi uMnangagwa ahlangane lenhlanganiso lezi. Okunye okwavunyelwa nayo emhlanganweni wakuqala nyakenye kubikwa kungafikafezwa ukuthiyela uMnangagwa ethandabuza emhlanganweni wayizolo. Abanye abafana lo wayengumphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko uMnumzana Chingadube uthi inyathelo elithathwa nguMnangagwa liyancomeka. uMnangagwa wetheswa icala lokuba lesandla kumbhuqazo weGugurahundi ngoba wayengumphathi ntambo wezomvikela ngesikhathi ivuyo le-5th Brigade lize libulale abantu abacathengelwa ukuthi bangedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. Siqale ngokubuza uDube ukuthi kuyaphathisa na okwenziwa nguMnangagwa.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuphezulu akulanto eyaphambili. Kodwa uma abantu bekhulumisana satshengisana ukuthi kambe singathini. Uyabona into yedolali yeGugurahundi iyeye sikwazi ukuthi sikhuluma ngabantu abafayo kudala abangasoze bavuke. But sesibeke sibone ukuthi kwenziwani ukuthi labo bantu aba-affected abaphilayo bangenzelwani, kungenziwa njani ukuthi kuthotshwe abanxeba la kibo. Singabona yinto eqakatheke yokudlula zonke. Yikho-ke linto ezanye ngoprezidenti ngiyayithanda sibili ngoba ngemva kwalokho akulamuntu owayekhuluma nangakho. Kwakuzila nje ukukhuluma ngakho.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli engxenye lapha engaba efuna ukuzigeza nje ukuthi umhlaba ubone ngani kukhona kwenzayo kodwa yena ngaphakathi engafuni ukuthi akwenze lokho akwenzayo. Likubona njani lo?
Hayi, lokho akithi laba abantu akhuluma nabo bayakhuluma nabo bayaphendulana bayamtshela lokho abawukhulumayo. Unfortunately kade lingekho mina kodwa ngiyakwazi ukuthi labo abakhona kade khuluma labo ngabantu abazinzileyo labo abalemqondo. Uma kukhona abakuswelayo bayamthila kodwa ngakahambanga kade bengasoze bamthele kodwa babengalalolelwa ilo thuba. So okunye isikhathi esikhumbulisa kuphela ansazi.
Kuke kwakhulunywa phambilini ukubana kungcwatshwe katsha amathambo alabo abasishiya ngesikhathi sombhuqazwe. Abanye bakhala ngokuthi kuyaba sokungani kuyaphazanyiswa amasiko lokunye okunjalo.
Amasiko athiyeni kulabanye ebasikweni abo okungenziwayo lokhu ukuthi umuntu ofileyo agejwe kodwa abanye njalo amasiko avumile ayisikuthi ba lokuzini bayafosela abavanjwa ngamandla ukuthi bakwenze lokho. Uma umuntu esazi ukuthi amasiko yibo awavumile, uyabatshela nje ukuthi hhayi ngiyayilani njengalokho, awulanto engiyifunayo.
Lo ke ngumnumzana Chingadube owake waba ngumphathintambo ozabalwa impi yenkululeko. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudabalunye isiphathamandla somanyano wamathobeleland collective unkosikazi Jenny Williams ulandule imbiko ethi wancoma umphathintambo wezokulima umnumzana Parents Shiri ngokulalelisisa kudaba lwegugurawundi. UWilliams ubelandula amazwi awethulwe enkundleni yeTwitter ngunobhala kugatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana. Ephendula enkundleni inye, uWilliams uthe yena wayethe uShiri ulalela kudaba lohlelo lweZambezi Water Project hatshi olwegugurawundi. UShiri ngomunye wetheswa ukuba lesandla kumbhuqazo wegugurawundi ngesikhathi ezithi nguJesu onsundu kumbe Black Jesus ngesiNgisi, ngoba wayezithi ulamandla okupha kumbe ukuncitsha umuntu umphefumulo ngesikhathi segugurawundi. Ukuhlaziya udaba lomhlangano kaMnangagwa sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuxoxisana ngendaba yegugurawundi mbona ngazathi ukuthi uyakwanisa ukuthi uyexoxe nabantu akusiyontenzi, but engibona ngani kulolu hlupho yikuthi kungakhayela kusukela kumnyaka ophelileyo ubuyile wahlangana ne-Civil Society, wahlangana nezinduna kathesi usephendukile futhi wahlangana nani ne-Civil Society ukuthi uzasindephinde ephenduke futhi ezohlangana nabantu, but kangikholi ukuthi yikho khona okho kwakufunwa ngabantu beMandebeleni. Abantu beMandebeleni bayafuna ukuthi bengahlangana layo bemtshela abakufunayo ebese siyakwenza, but uma singahlala namhlanje kakukho lokhu kodwa okubambekayo osokwenzakele ngaphandle kokuthini ngokube exoxo labantu ethatha amapikitha. Engingakwaziyo ukuthi kule-sincerity kungeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani uyaxoxisana labantu ebese ethatha amapikitha esenza ukuthi umhlaba ucabanga ukuthi indaba yegugurawundi silungiswa yena engalungisi lutho. So ngibona zathi kokulo hlupho khona kuba balowo ngabe uthi exoxisana nabantu kube lokuncane okubambekayo ukuthi hayi lokhu sokwenzakele lokhu sokwenzakele, kodwa akukula ngitho loku kodwa esingakubamba esithi lokhu sokwenzakele ngaphandle kokuthi kunathwa amatiye kuthathwa amapikitha, yikho mina sengikubonile kuphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaqhubeka elokhu ethatha imfanekiso nje kuphela yini kumbe kukhona okuzagcina kusenzakala nxa sikhangelela kusasa?
Okuluhlupho yikuthi ungakhumbula kumnyaka ophelileyo ubuyile uMnangagwa la uthe ngemva kokubuya wahlangana ne-Civil Society lezinduna umfaka izitenzi, kodwa ngaphandle kwalokho uzakhangela abasekeli bakhe ongusecretary for administration wezanu oGedi Mpofu, udeputy minister we-communication Edna Mtoti, lalo u-permanent secretary ku-president's office ku-communications kutomba uGeorge Charama, bonke bachaya phansi bathi kwankona kuna kuxolisa kwakuyisikhathi sempi. So ngibona ngazathi kule nto yodesatoni kulalokho kuthiwo ngu-Emerson Mnangagwa njengo-president elizwe kube lalokho kuthiwo ngabantu abasekeli bakhe, and ngemva kokuthi bona betsho njalo bacontradicta yena kasibonange senza anything to them, okutshengisa ukuthi yena okuthiwo ngabanye bakhe savumelani lapho. So kungabe kuyikuthi engxenye abantu bemadebhelelenhle abahlangana lapho behlangana labo nje ngenjongo eyodwa yokuziklina. So yikho kulo hlupho khonoko.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ekunhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930,
13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists izuje isikhuthaze onozindaba ukuba bethule indaba eziveza indubo ezihlangana labantu ezigabeni hathi ukuqaphela indaba zombusazwe nje kuphela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma ngemva komhlangano wenzele eHarare lentatheli izindaba ezivela kumakampani ashiyeneyo. Unobhala wezuju umnumzana Foster Dongozi ukhota zentatheli izindaba ukuba ziqakathekise kuloba lokusakaza indaba zikaZulu. Uthe kuyadanisa ukuthi indaba eziningi ezibhalwa kumbe ukusakaza zentatheli izindaba kulezi nsuku zikhangele kakhulu abantu abasezikhundleni lemahhovisini hatshi abantu kazana. UDongozi uthe ukungalobi indaba zikaZulu kwenza indubo ezihlangana labantu abaningi zigcine zisiba yinto yansuku zonke kungela maqhinga okuzilungisisa.
Kwesilohlelo kuhlelo lolu siyabe siya ezigabeni ezijiyeneyo sifundisa intatheli izindaba ngoba into esinanzeleleyo ngeyokuthi kaningi-ningi intatheli izindaba njengentatheli izindaba sijayele ukulandela labo abemahhofisini omama labo baba laba abagqiza amathayi singalaleli kumbe ukubuza izakhamizi ezisemakhaya ukuthi zona zicabangani ziphatheka kanjani kunhlelo ezijeneyo.
UDongosi uqhubeke esithi indaba ezihlupha uZulu ziyehlukana ngendawo kungakho ke kufuze intatheli izindaba zikunanzelele lokhu.
Njalo okuphatha izakhamuzi zemadolobheni njengaseHarare lapha esikhona ngasithi le zakhamuzi ezisekhezi kubosontala kumbe kubogogo esanyathi khonale zitsheni. EHarare kuyabe kungela ndaba zamadibha kodwa uza kuzwa bebuza ngani ngendaba zamanzi ukuthi amanzi aphume empompini zabo ingcekeza kumbe idodi akula oyithwalayo ukuthi ayeyilahla. Kodwa sisuka lapha sizabe sesingena ezigabeni kubomashonaland east lakwezinye izigaba lapho siyabe sesisizwa-ke manje umkantsho wendaba ukuthi izakhamuzi zikhala ngani.
Omunye akade enxuse emhlanganweni lo ukuzokhuluma lentatheli izindaba isikhulumeni samapholisa umnumzana Phonyathi yena okhuthaze intatheli ukuba sibhale indaba zenkohlakalo eyenziwa ngamapholisa. Unyathi uphe isibonakaliso samapholisa abotshwe edolobheni lemarondela zinduna zabo ngemva kokubanjwa bethatha imali kubatshayeli lapho okumiswe khona izimota ku-roadblock esithi izinto ezinje yizokumele zilotshwe zintatheli.
Sicela kakhulu abatshayeli combo operators akumelanga beyekele abachayeli besenza lokho nesithi i-bribery kumapholisa. Sizabopha abachayeli, sizabopha abanikazi lamapholisa konke.
Enye intatheli ekade isemhlanganweni lo umnumzana Leopold Mnende we-newsbubble.com yena othe bafunde okukhulu ngokusebenza ezigabeni.
Sifunde ukuthi nxa sibhala izindaba zethu fuze lathi sikhayele izindaba ezenzakala ezigabeni kulokuthi sibe silandelana lezombusazi. Abantu abasezigabeni yibo abazaziyo izinto ezibahluphayo, izinto abazifunayo, njalo lezinto ezibahlukumezayo.
Izuji izaqhubeka ifundisa intatheli elizweni lonke ukuze indaba ezikuzigaba zilotshwe lokusakazwa kabanzi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula.
Izakhamizi zeGwanda South sezilethemba lokusungulwa kwamsakazo kaZulu kulandela inyathelo likahulumende lokuvula amagagasi emanama omsakazo ozasakaza ngesisuthu ngesikhathi umhlaba uphakathi kokunanza ukuqakatheka kwemisakazo kumbe iWorld Radio Day. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umsakazo emanama ozabamba kumagagasi at 103.8 kufrequency modulation FM nxa suthe waphiwa imvume yokusakaza. Ugatsho olubona ngezamagagasi lokusakaza luthi lumsakazo kaZulu uzasakaza ngolimi olukhulunywa kuleyo ndawo lesisuthu. Njalo lo msakazo uzabamba kwamakhilomitha angamathumi amane kusuka eManama. Emhlanganweni oqhutshwe lugatsha lukahulumente olubona ngamagagasi yokukhitshwa kwembiko eManama kuviki edlulileyo, unkosikazi Sithembile Ngatho eyisakhamuzi efumugwe uthi sesiside isikhathi belinde umsakazo kaZulu.
Sesilesikhathi lokhu siphakathi kwayo siyizama singaphumeleli. Ngibonga ukuthi kuhle kwacaca ukuthi kungangeni ezombangazwe eziyizo kakhulu ezidiliza inhlelo eziningi.
Umnumzana Simo seNkosi Sibanda ongumbalisi esikolo semfundo yaphansi eManama uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzathuthukisa ezemfundo esigabeni lesi.
Manje ngaso kulalo sesibona khona la sizathena umntana ukuthi hayi gijime eground, hayi gijime ehlabela laphana, shaya ingungu lapha, ungakutshaya zahamba kuradio, community radio, sikuzwe layo khona ngapho. Isithuthi besiloku sibuza ukuthi hayi njengoba ngomnyaka ophelele uqalisiwe isithuthi sikalisiwe ukubhala ezikolo, besi ababalisi labantwana labazali besibuza ukuthi ah kati sisuthu shade sho shito ya kai uto chiverekisa kai kodwa hayi ngaso lo hlelo olunjalo hayi siyabonga kakhulu.
OZulu emhlubulweni ezansi emaNdebeleni sele minyaka elinde yokusungulwa kwale msakazo. Umnumzana Malaki Nkomo oko waba ngumsakazi we-ZBC waphinda waba ngumeli wedalela ephalamende uthi bekulukwesaba phambilini uthi msakazo le izaphathe zombangazwe.
Kwakungani kwakwazi uma kwakungani imithetho iba nzima ukuthi i-community radio station izahlupha ngalokhu nalokhu abantu bazafake ze-politics loo mamethini. But ngendlela okuchasiswa ngayo la isizawutsho ukuthi kutshoni ukusebenza, kutshoni ukuba umuntu weGwanda South, i-culture yenu ithini, liphatha njani, selihloniphana, selisazisana. Ngibona uhulumende ngale ndlela sesebenze kuhle kakhulu.
Omunye njalo umsakazi olodumo umnumzana Ompile Marupi uthi inyathelo lokusungulwa komsakazi wesisuthu lo akumelanga kube yize esithi kuzadala ukulondolozwa kwamasiko.
Sikhangela ke constitution yeZimbabwe ithi indimi zonke zilelungelo lokuthi zisetshenziswe, zikhulunywe, zisetshenziswe njalo ezikolweni zifundwe.
Ukhansila weManama umnumzana Ephraim Nathi uthi njengezakhamizi bazasebenza ndawonye ukuze lo msakazo uphumelele.
Nokuthi siyakuthatha ngaphi ama-resources angikhona kuzaphuma esoko singabantu sikhlele siyi-community labantu bethu abaabobhizinisi abangaphi bonke abantu abakhanganile bangasincedisa singancedisana lapha ngoba into yethu.
Unkosikazi Vivian Marara Jangaja, umqondisi wenhlanganiso yomsakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations, SACRAS, uthi uhulumende kumele akhulume senza.
I-government ibisikhulumile yathi okwa 2020 bazabe bekhangele kakhulu ukunika 10 izigaba okumele zithole ama-license. Isifiso sethu yikuthi kube kulokhe kusiya kukhula izigaba zonke zithole ama-licenses. And ithemba lethu ngelokuthi uhulumende into le ayiyenzayo uyenza eleqiniso lokuthi ufuna ukunika abantu sibili abafuna ukubroadcaster kumbe ukwenza indaba zama-community radios.
NgoLwesine leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemsakazo ele World Radio Day. Indikimba yokunanza ilanga le World Radio Day lonyaka ibigijima ngala amazwe athi le msakazo inqubela phambili lentuthuko kumbe Radio Diversity and Development ngesiNgisi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lingali tshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele eParliamente engwebandla leMDC. Sixoxa ngomonakalo odalwe lizulu lesikhukhula eliwone kakhulu eBinga. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Thandi.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo usunjani ebhinga lapho sizwa khona ukuthiwa konakele ngeZulu lesikhukhula?
Oso kukhona ngakhesi ukuthi amanzi asehlile sokusele nje ugeleza izifula. Imizi sikhanya sobala lapho kwadilizwa khona ngamanzi. Abantu abadilizela imizi sebabaleka endlini yabo khonapho kwakule mizi yabo. Sebehlala endaweni ezingane ziphakeme. Behlala lezihlobo labangani. Ngisuka khona izolo ngithiye izulu selingane liyaqalisa futhi kuhlehleza bangalibona lisenza njalo sibebaleka sibebuyela lapho kuyabe kulezihlobo khona. Abanenzele lapho ababehlala khona endlini yabo kwakusela lutho olukhona. Emasimini kwakusela lutho. Ngafika nje kweminye imizi embalwa kwakulezibaya nje isibaya sonke sembuzi sathaya phansi imbuzi zahamba zinjalo. So ke yikho kukhona kuground ngale esinakoma.
Ye, nxa usitsho wena ukuba na imbuzi zikhanya zahamba ngalamanzi ukuthi umonakalo okhona nxa sikhangele izifuyo kuphela ungabungana.
Umkhulu kakhulu umonakalo ezakile lapha na umkhulu kakhulu ezifuyeni kakhulu ezinjengenkukhu izifuyo ezinjengembuzi inkomo abanengi inhlanhla ukuthi babengani kudala basebevele bezivulele bazisa ngaphetheya kwakhona. So ke hayi imbuzi sikulezi nengikhanya ngani zalahleka. I cannot give an exact figure kathesi bathi imizi eminingi engayitholayo izibaya zembuzi eziningi sazithengisa ukuthi ayikwa imbuzi zonke zahamba akusalanga lutho.
Sike sezwa abanye besithi kungani uhulumende umadolonzima ekuphathiseni abantu khona le bhinga. Ungathini wena ngoncedo oluvela kuhulumende? Uyasiza yini uhulumende?
Uhulumende lo uvele njalo noma ungakhangela ivini etsholotsho kuze kwenzakala etsholotsho ukuresponda iresponse kahulumende lo ivele iresponse leyane ngani lesidino phakathi ngoba nakhonapha kwathi kwenzakalela ngesonto usiyafika olwesibili losithathu izisebenzi zikahulumende zazingezihambayo kuphela khona ngale zisiyabona lokuyafinyelela lapho kwakuchashe khona abantu abaningi zingazange zikwanise ukuthi ziyefinyelela ukudla abantu abanjalo bethe khona balahlekelwa ukudla kwabo konke akade belapho balahlekelwa ilapha kade behlala khona. Uhulumende izolo nje kulapho ahambe khona esethwele amasaka omumbu ukuthi ebanika la masaka akhona omumbu. Mina tshengisa ukuthi khona uhulumende nezisebenzi zakhe kazifikanga kuhle phansi ngandle ngoba ngabe kuthiwa azafika luba zananzelela ukuthi lezigayo sezathathwa zakhukhulwa ngamanzi akusela lazigayo. So kutsho ukuthi umumbu nalo uhanjiswe kuresident minister uMoyo uRichard Moyo kutsho ukuthi ngokuthi bepheka igwadla sebesiyaphila ngegwadla ke laba bantu yikho kuthiwoyo. Akukabi ikhempu ngaphandle kokuthi nxa ikhempu isuke yafakwa khona izolo emini umnumzana uMoyo sesiyafika khona ngale bekungela ikhempu akade ekhona. Omunye lomunye wama-victims ubezibonela nezihlobo zakhe yikho kade kukhona. So ke ngingazi ke ngaphandle kwegwadla nalelo ukuthi kuyini okunye abangabe bekuphile ambone ukuthi kukhona okunye. But into engiyaziyo ukuthi sesikhulume labaningi asebeqalisile ukuncedisa ukudla kwakhona kuhambe kwafakwa ko-DA khona ngale bhinga kumelele ukuthi kuhanjiswe ebantwini. But uhulumende vele yiyo indlela aresponda ngayo to natural disaster. Abanasikhathi sokuthi beresponde ngesikhathi esifaneleyo bathatha isikhathi sabo ukuze befinyelela lapho kuyabe kufuna khona ukuthi abantu benye.
Hayi, kuyezwakala. Siyabonga kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli. Sithanda ukubonga kakhulu amaZimbabweni awalapha elizweni labanye abaphandle kwelizwe abalokhu betshengisa ukuthi khona bayafisa ukusekela ebhinga. Siyabona uncedo lwenu luyabuya. UNkulunkulu alenzele kuhle ngaleso sandla esiphayo.
Hayi, lathi siyabonga.
Siyabonga kakhulu.
Loge ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga North edale lephalamende engwebandla leMDC ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Okwamanje ke ngithethele emuva kancinyane ngelithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sibusisiwe Bhuti Masara uSenator weMathebelele North sicobongula ubunzima obubhekane labesifazana ebhinga kulandela izulu lesikhukhula elibadilizele imizi yabo balahlekelwa lazimpahla.
Mina njengomntu ongumama ndimela omama kumathebelele ndinoth udaba olusebhinga lubuhlungu kakhulu kubo mama. Kathesi imizi yabo ihambile, abalangubo, abalazigqoko, abantwana ezikolo izigqoko, amayunifomu, amabhuku ahambile according to u-honorable member for Bhinga North. Thina njengabomama esesikuqalisile ukuthi sikwenze kathesi sikhangelane lo dubo olusebhinga North yikumobilize ama-resources in kind. Ngisitho izigqoko, ingubo, amabhuku abantwana, yonke into enza ukuthi umuntu angavuke khona ekhaya, ngitshelo le migano.
Manje lokhu liyakuthola yini njalo likudinga ngaphi?
Kathesi ngike ngaba lo mhlangano lomkhulu webhanga le-Women's Bank, sikhuluma malana ngoku-empower omama laba. Ngoba bona bathe bona abasibo ma-non-government organization abangahle baba ne-immediate response to this situation esikhona kathesi. But bona bakhangele endaweni ezeku-empower omama abasebhinga. Okufana nalokuthi ebancedise ukuthola benza ama-community projects bebaningi. Okufana nalokufuya imbuzi bona bakamamakhethi angikhona. Okwesibili ngokokuthi bebadingele ama-permis ukuthi i-fishing yabo, they do fishing kodwa bayenza okungekho emthethweni. So kumele bezize okusemthethweni bathole ama-permis ikakhulu kwimpaka omama ukwenzela ukuthi khona la bebe lezi mali zona lezi kuhlamanta nje lo ngokuthi khona kathesi udubo aphakathi kwalo. So lufuna ukuthi ngabe kuba le mali ebesakhangela ilizwe liphakathi kobunzima. So sokhangela ukuthi sina-impawe bona ngokwabo omama endaweni i-Women's Bank khona iyazama. So banokunye abantu abathe ngihambe ngiyazama ukukhuluma lalo omela indawo naleyo benze ukuthi kungaqaliselwa ngaphi, kuqaliselwa sisiya ngaphi. Yikho engumumethe okwakathesi.
Uhlelo lolu olwe-Women's Bank lwenziwa kathesi kulandela izulu lesikhukhula kumbe beluvele lukhona?
Uhlelo lolu lukhanya belukhona kodwa belungakakhanyi ngoba nakathesi ukuthabalala ebantwini abaphansi kunzima ngoba imali zona lezo kumele zibuyele ebhenki kwezethu abanye labo beyoboleka. So bona bathi ukuze senelise ukuboleka laba abaphansi abangalama into ekuthiwa ngama-payslip yikubaboleka izimali lezo beyi-community kumbe i-branch kumbe i-ward. So kusitsho ukuthi omele leyo ndawo sokumele ebe phakathi kwakho lokho azame ukuncedisana labo labo bantu ukuthi bezame ukuphakama.
Engabe khona odingela abesifazana laba impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, lama-tampons kumbe abantwana izitube?
Ya khonokho kathesi ngeke ngaba le mpendulo engakusuthisa ngani ngoba ama-non-government organization kathesi ngileqinisa ukuthi nxa befuna ukuncedisa bakhuluma lalo omela leyo ndawo la ngokuhamba bona ngokwabo direct abafana labe World Vision.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sibusisiwe Kuta Masara, uSenator weMathebelele North. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo ngizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, usigqibela ke uhlelo lwethu. Isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele inhloko zendaba. Umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezigoqela eGugurawundi kuchiya abanye belethemba. Kodwa abanye bathi umhlangano kamnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, lilani.